Mina ngibona lokhu kuqakathekile ukuthi kube nendlela yokubisa abantu ukuthi behlale phansi bakhulumisane njengamaZimbabweans. Bekhuluma bebekeceleni okokuthi bavela ngapi kodwa bakhangele inqubela phambili yelizwe. Lokuthi njalo kuyini okungasilethela ukuthi umnotho wethu phakamiye phezulu, njalo lokuthi kuyini okungasuthisa wonke umuntu eZimbabwe azizwe laye eyingxenye yelizwe leli. Ngakho-ke indlela engiyibonayo engacanda ukuthi siye khona ngale ngeyokukhulumisana. Akula ngenye indlela ukuthi kuhlale phansi kukhulunyiswane, kukhangele ukuthi kambe kuyini abantu lapho abangahlangana khona. Kungabi lomunye ozazizwa ngani yena ufakwe eceleni kumbe eyakhe indaba ayilandelwanga kakhulu.
Wena njengomuntu oke waba kumizamo yokuthi uMnumzana Chamisa akhulumisane lo nkosazana Thokozani Khuphe, ubona uMnumzana Chamisa engumuntu onjani nxa kufika kunkulumo ezinje?
Ngiyakholwa bazathola indlela yokukhulumisana ngoba inhliziyo yabantu abaningi kumbe ngabe ngeyakho president Mnangagwa kumbe eyakhe uMnumzana Chamisa, ngikhole inhliziyo zabo yokwakha ilizwe lethu. Yikho ngile themba elikhulu kakhulu ukuthi njengamadoda nxa behlangana kulo munye umuntu ongumlamulankunzi obahlanganisayo kule ndlela yokuthi bengazwisisana. Mina ngiyakholwa, siyakholwa kakhulu thina ukuthi ngabe kumbe kuyingxabano yabantu kumbe enjani, yikho sibuya thina njengabafundi sincedisa abantu ukuthi bezame ukukhulumisana, ngoba ngiyakholwa ukuthi kujwayelekile ukuba le ndlela ebakhona phakathi kwabantu abazi engalandelwa ebuyisana abantu kube lokuxolelana nokuzwisisana njalo lokusebenzelana kakhulu. Ikanti nxa abantu bengasoze bazwisisana ekugcineni, kodwa nxa siqalisile le ndlela phambili bagcina behlangene bezwisisana. Ngakho imizamo yokuthi abantu bakhulumisane iqakathekile kakhulu.